sikhala ngakho lukhetho olwatshontshwayo ngomnyaka ka-2018 sithi thina yebo kambe ukhetho lwatshontshwa osolusenza ukuthi kungabi le-legitimate osolusenza ukuthi i-economy yelizwe ingakhuli iwe abantu bahluphele bese sithi thina-ke yebo kambe lanxa satshontshelwa-ke ukhetho sesifisa ukuthi sihlale phansi lomongameli welizwe umnankaqo sikhulumisane silungise udaba lololo lokhetho lwatshontshwayo silungisise ukuthi i-economy singayivusa njani sisiya phambili sise ukuthi kungasetshenzelwana njani abantwana bezimbabwe baphume ekuhluphekeni lokho kukhona yikho esikhala ngakho kwakaphesa okuningi i-economy izazilungisa ezilonge ezizukukhulumisena kakhulunywa ngodaba lwe-legitimacy olukhona lokuthi kuyiwa phambili kwenziwani kwesekukhangeleleyo kodwa-ke ukudanisa-ke yikuthi-ke umnankagwa kafuni ukuphumela egcekeni kafuni ukuthi abuye sikhulumisane ufuna ukuqhubeka ekupholadi bekhuluma nabantu abazange bathole amasisi ekhethweni sizaqhubeka sisenza sihle nomthetho osemthethweni ngoba isisekelo selizwe lezimbabwe siyasivumela ukuthi sithengisele sikhonone ngesuku solayo.
Nanso Nkomo, bathi kona besazongena ezisaladeni ngobuningi lapha abe-MDC
uma besithi bona bafuna ukuthengisela yebo-ke kuhle ukuthengisela ngendlela ekhona esemthethweni eyabe ibikwe emapholiseni abantu bavunyelwa ukuthi abathengisele kodwa lokho ukuthi abantu bazangena ezitaladeni sibe sesikunanzelela dokthi uma bengena ezitaladeni umuntu ofanele ukuthi avikele abantu abalamabhizinisi abantu abalezimota nguhulumende okhona ngaleyo ndlela yikho kusemthethweni ukuthi nxa umuntu ezade angena emgwaqweni ayithengisela kufanele uqale ucele imvumo emapholiseni bona babe sebebona ukuthi uma sekuthe kwaqhamuka udlakela njengalokho esakubona kusenzakala kulesi sikhathi esidlulileyo akusoze yini kuphambanise izakhiwo akusoze yini kuphambanise ukuhamba kwabantu akusoze yini kudistede kungithi kuphambanise inhlalakahle omunye umuntu ongelangi lezombangazo kumbe ofuna ukuthi azihambele ekhululekile senza ukuqondane layo yikho-ke lapho esingamthi nasikusho ukuthi uma i-MDC isithi yona ifuna ukuthengisela ayikwenze phela ngokusemthethweni kodwa lakho besitho futhi njalo ukuthi bazimisele ukuthi akusoze kube lani lodlakela olungaphambanisa ukuphila ukuhle kwabantu kumbe ukubhidlika kwempahla.
Baba Ndlovu, khona ukutshengisela kwenu libona ngani kuzaletha inguquko yini? Ngoba nxa umnankagwa lingasahlala ngaphansi laye lakhulumisana lizaqhubeka litshengisela phela kungabi lotshintsho.
Wamanje asinike siprofithi ukuthi utshintsho alusoze lube khona kodwa thina selungile lokuthi nxa uhulumende nalo kamnankagwa ukhona engafuni ukuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bancediswe kulolu hlupho esilalo le-economy wayo sizaqhubeka sitshengisela ngokunjalo. Yebo kambe okankomo ukhulume ngokuthi amapholisa kuyacelwa imvumo kiwo isisekelo kasitsho ukuthi kucelwa imvumo sithi bayabikelwa bese kusiba yibo kamapholisa-ke njengokuba beletha-ke ukuthulela izwele ukuthi babone ukuthi-ke bazathumela kambe amapholisa azakhangela yini bazayenza njani kabe kokibo okwethu yikubazisa kodwa sokujayelekile-ke ukuthi amapholisa sibabone-ke esebenzisa amandla abangelawo emisa-ke ukutshengisela esiyabe sifisa ukuthi sikwenze njengebandla le-MDC kayisikho lokho akukho-ke emthethweni welizwe lezimbabwe akumelanga sicele kibo imvumo kodwa kumele sibazise ukutshengisela sizaqhubekela phambili kuze kufike isikhathi sokuthi amukele umnankagwa ukuthi khona sokube lokukhulunyiswane kulungise ingxaki le ekhona elizweni. Yebo kambe kuyakhulunywa ukuthi-ke uzimisele ukukhuluma ukuthi uzimisele siyakuza kasengiseke ezenzophela athi ngamazwi ukuthi silokhu sizothi uzimisele uchamisa is a phone call away from him.
Ipholadi baba Nkomo elithi i-MDC kumele ingene kuyo, abantu abaningi esikhuluma labo bayayisola bathi ngu-zero vela kulalutho ngamadlwane eliwenzayo, uthini ngalokho?
Uma kuyukuthi i-constitution yezimbabwe iyavuma ukuthi kube lama-political parties amaningi athiyeneyo njalo nje labo bantu bavunyelwa ba-contesta labo benile njengamabandla athize kanti namhlanje sesizababandlulula ngendaba yokhetho njani angithi laphana kuthiwe owamayo ukuthi akhonteste laphana kabuye etafuleni sikhulume sonke ngoba naye wayene manifesto yakhe phela laphana ngibona ngani ibandla lezamtf lapha lisho lona ukuthi sesingabantwana bezimbabwe sesidlule ekhethweni wonke umuntu kabuye sindawonye ungena ukuthi lwana uvalelwe laphana lwana uvalelwe laphana sikhangelisana njengokuthi singabantu bakhe.